So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ka 29 kuNkwekwezi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uqhubeka ebopha abalwela ilungelo loluntu ebethesa icala lokufuna umgenqula esihlalweni. Amanye amagalaji asekhweze intengo yamafutha ezimoto kodwa uhulumende uthembisa ukubabopha. Esaphila umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa wayeswela usekelo anqotshwe kukhetho kodwa esebhubhile, inani labamncomayo lisithi ngumkhokheli oqotho liqhubeka liqansa.
Ubaba uDabengwa ngabanye abakuqala abaziwayo ukuthi babe zinkokheli ezezisapho. Abantu abaziwayo ukuthi abanye babantu ababele ngumfundo ngethi obuthile kwezombusazwe ikakhulu ezemthethweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uqhubeka ebopha abalwela ilungelo loluntu ebethesa icala lokufuna ukumgenqula esihlalweni. Izolo amapholisa abophe unkosazana Joanna Mamombe olwela ilungelo likaZulu njalo elilunga lebandla leMDC egcekeni lendizamtshina eHarare evela phandle kwelizwe. Kuyona le iviki kubotshwe abanye abathathu ababalisa unkosazana Rita Nyamubinga. Kuthi ngeviki edluleyo kubotshwe abahlanu abathi unkosazana Tatenda Mombe Yorara, owenhlanganiso yeCitizen Manifesto, umnumzana George Magoni, oweCenter for Community Development in Zimbabwe Advocacy, umnumzana Nyasha Frank Mpahlo, osebenzela iTransparency International Zimbabwe, umnumzana Kamuchirai Makura, oweCotrad, lo mnumzana Farirai Kumbonzwanda, oweRosaria Trust. Abantu laba babotshwa kulokufuthelana elizweni lehunga-hunga lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa engaba evalelwe ngabanye bakhe endlini. Asebefuna ukuthi asuke esihlalweni ngoba esehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe. Lokhu kwenzakala njalo kulembiko ethi uZulu usefuna ukungena ezitaladeni etshengisela ngokonakala komnotho welizwe. Umphathintambo kahulumende obona ngezamandla kagetsi umnumzana Fortune Jasi uhlangane labathengisa amafutha ezimoto izolo wagcizelela isinqumo secabinet kanye lokuthi abantu bengabanjwa ngamandla ukubhadalela amafutha ngemali yedola leMelika. Umnumzana Chasi uthi ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luzahlola wonke amagalaji elizweni ngendlela yokugcizelela lesi sinqumo. Ukukhuphuka kwentengo yamafutha kubangela ukuqonga kwentengo yempahla ngesikhathi iningi lisithi umnotho welizwe ulokhu ubhidlika. Njengoba imbadalo yempahla ezitolo ilokhu ikhuphuka amandla kagesi kanye lamanzi esilela njalo kungela misebenzi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bulisani Ncube ngalolu daba.
I-US dollar yimali yomhlaba ifunwa nguye wonke umuntu emhlabeni. Ubusu sithi wena umkhono wakho uvele uzixegela uyiZimbabwe ubusu sithi uzasebenzisa i-US dollar. Ukuthi amazwe angomakhelwane akho alomkhonomi oqinileyo kulo wakho asebenzise imali ekhegayo kule US dollar. Okuza kwenzela kuyini? Ukuthi labantu abanomkhonomi omkhulu baza kuya bezodinga i-US dollar balithathe bahambe lingaphendi. So khathesi vele ukuthi kulungiswe ilizwe leli. I-US dollar kalikhitshwe lingasebenzi elizweni, ligcinwe only for export. Kuthi phakathi lapha elizweni thina abantu sisebenzise iRand kumbe any other currency izinto ziyalo.
Khona ukusetshenziswa kweRand akubuyi lengxaki zakho.
Angiziboni mina ingxaki ezingabuya lazo ngoba ungakhohlwa ukuthi ngo-2009 into le iqalisa ikakhulu kwela kithi ngapha eMandebeleni sivele sisebenzisela iRand. Idola liqale nje ukuthi njengoba liyimali yomhlaba efunwa ngumuntu wonke umhlaba ukuthi nxa laqalisa ukuthi ligaine over all other currencies. Kodwa kuqala ukwindaba lokho ukuthi izimdola kayisekho sokusetshenziswa imali yamanye amazwe, thina ngapha eMandebeleni bekuvele kusebenza iRand. Uminister of Finance uzakhumbula engakangeni ukuba nguminister of finance ngo-2018 ngikhumbula kahle wabhala amaphepha aphumayo international azabe mabili lapha mathathu esitsho ukuthi kumele kwenzani kusetshenziswe iRand eZimbabwe. Wenele ukungena wafika watshintsha inkulumo. Okusuka kucace kuhle ukuthi bafika bamkhuza abantu bezana ukuthi wena suganga la sufuna ukusiphampa ukuthi sidle ngaphi sidla thina khona. Lokho kwinto lokho kokusetshenziswa kwedola akuncedi muntu ngaphandle kwabantu bona ababusayo. Akusoze kuphuma njalo kula nto engayenziwa as long as abantu bona laba ababusayo belokhu bebenefita ngayo into yokusebenzisa idola nale.
Ukhuluma endule emzamo leyi yokuthi abantu bengabhadali imali ephezulu kakhulu enjengohlelo lwamabhasi kaZupco kanye lohlelo lwamasayilo foods. Ubona ingani lokhu khona kuzayenza umumo ube ngcono yini ebantwini?
Mina ngikwazi bafunda njani bona laba bantu. Akusoze kuncede ngalutho. Ungakhohlwa phela ukuthi ngalisana isikhathi ugono layo kwakwabuya la ibhakhosi yakhe leyo. Ayizange incede. Okuncedayo yikuthi uhulumende alungisise indaba yomlotho. Vele uhulumende yena akumelanga ukuthi abe lokwenza le ndlela amabhizinisi asebenza ngayo. Uhulumende kumele amelaphana afake umthetho omuhle ozakwenza ama-business asebenze. Zonke lezi zinto ziyaziqondela. Lokho okuthi azame ukuthi angenele vela kuncede ngalutho. Ukuba uzama ukuqala ibhakhosi asontwentsha, lokho obuya lakho asikokuthi ayisalo lokho asayilo whatever kuyini asontwentsha, ibhakhosi sibuya ngelinye ibizo.
Alo ke ngumnumzana Bulisani Ncube ingcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe wekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Esaphila umuyi umnumzana Dumiso Dayebengwa wayeswela usekelo anqotshwe kukhetho kodwa esebhubhile inani labamncomayo liqhubeka liqansa. Kukhetho lukamnyaka ka-2013 uDabengwa wathola amavoti angu-0.74 eze encintisane lomnumzana Robert Mugabe, lomnumzana Morgan Tsvangirai labanye. Ibandla lakhe elezaphu alitholanga ngitsho lesihlalo sikakansila esisodwa. Kube ngesifanayo kukhetho lwanyakenye. Kodwa ngemva kokufa kwakhe iningi labamncoma njengomkhokheli oqotho liyaliqansa. Kesizwe ingxoxo esayenza lomnumzana Dabengwa ngemva kokhetho lwanyakenye.
Ubaba uDabengwa ngabanye abakuqala abaziwayo ukuthi babe zinkokheli ezezithakosi. Ngabantu abaziwayo ukuthi ngabanye babantu ababe lobungcwethi obuthile kwezombusazwe ikakhulu eze-intelligence. So ngabantu ke ababenika imibono eqakathekileyo ekulweni kwelizwe leZimbabwe ukuthi size sithole izibuso namhlanje. Abantwana abaningi asebe nama-30 years nokuthi esithi ngama-youth ngalesi sikhathi kabasoze bakuzwisise ukuqakatheka kwabantu abanjengobaba uDabengwa. Ngoba phela ngesikhathi obaba uDabengwa besiyalwela ilizwe leli belithathwa emakhiweni, abaningi babo babengakazalwa. Abanye babo abasebekhokhela amabandla namhlanje ngabantu ababe mhlawumbe babengakazalwa, abanye bangikhona babe leminyaka umnyaka owodwa kumbe iminyaka emibili. So kuqakathekile ukuthi abantu abanjengobaba uDabengwa nxa sebehamba siyibeke imbali, siyiqondise, i-history ibhalwe ngokuqondileyo. Ilusizi ke ngoba i-history ebhalwa ngabantu bezanu isiyi-history engaqondanga, i-history ibhala into ezingayisizo ezenzakalayo. Kodwa ke nxa ingabhalwa ihistory abantu abanjengoba uDabengwa ngabantu abaqhakatheke kakhulu elizweni leZimbabwe, okutshengisa ukuthi kusobala ukuthi umuntu njengoba uDabengwa bekungadingi ukuthi kuthiwe uyadeclare ukuba yi-national hero. Kodwa ke ngokuphatheka kwakhe kwezombusazwe uvele uyi-national hero ngokwakhe.
Uyatsho ukuthi imbali yeZimbabwe yalotshwa ngendlela eyasuka iyaphakamisa izanu yanyathezela izaphu. Ngubani emele ilobe kakutsha eyiqondise limbali?
Sonke esifundileyo esalwela ilizwe leZimbabwe, esalwela inkululeko yeZimbabwe, kufanele sizitshele ngoba ihistory phela kayibhalwa ngumuntu oyedwa. Ihistory ibhalwa ngabantu abaningi, ikakhulu labo ababephathekile embusweni kumbe ekulweleni izibuso yeZimbabwe. Sonke-ke esikhona kufanele ukuthi sikubone ukuthi labo abale history abangayitsho abaqalisa babakhona ama-pioneers ethu bayaphela. So thina esisileleyo sokufanele ukuthi-ke sikufake-ke sikubhale phansi sifundise ngabantu bethu sikufake lokhu ngesikhiwo kuthiwa we need the archive the correct history ukwenzela ukuthi ama-historian azabuya ngemva kwethu azafica i-history which is archived eqondileyo ngoba kathesi izane ibilele hatshi ilizwe kuphela isibilele ne-history yeZimbabwe ngoba kukhona abakufihlayo okungalunganga.
Amayuyu zulukandaba siyaxolisa lapho besithe khona udaba ngoluka mnumzana Dabengwa. Hatshi ke lolu daba ludaba luka mnumzana Abednego Bhebhe, isiphathamandla sebandla le-MDCT ubekhuluma ke lapho lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 bexoxa ngokuthi kulotshwe katsha na imbali yeZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ngembali yabantu abafana lo mnumzana Dumiso Dabengwa. Njengokutsho kwami-ke ukuqaleni bengithe mina sizezwa ingxoxo esayenza lo mnumzana Dumiso Dabengwa esaphila ngemva kokhetho olomnyaka odluleyo. Nanso ke indaba.
Emhlanganweni wethu ngelanga lokuqala sasukuma sibili sama sihlonipha iqhawe lamaqhawe leZimbabwe, indoda eyaye ivele iqiniso izikhathi zonke, indoda eyayingatheki, indoda eyalwa kakhulu ukuze sikhululeke ingaphansi kwebandla leZIP ukuba liqhawe leZimbabwe bakhe kakulambuzo kakusobala kunjengendenduni kuflatine. Yikho ke lathi siyabambana lesizalwane seZimbabwe sonke ukuthi sihloniphe sikhale le muti yakoDabengwa, njalo ngoba nje kuswa ngumbuso owezikhali kodwa inkululeko yokuvele Rhodesia yibo amajaha lawa ayilethayo lapha eZimbabwe.
Kukhona elikufundileyo empilweni yakhe njengebandla eliza kusebenzisa kuyiwa phambili?
Akunenge kokubathisela ukuthi indoda le njengoba ngengatsho yahlala imeliqiniso, sifundile ukuthi loba suhluzwa njani, loba sukhosele jele nxa ungelacala kumele ume umele liqiniso ngesibindi. Sifundile ukuthi njengeZimbabwe, njengabantwana beZimbabwe, kumele sizithele impilo yethu ekusebenzeleni, hatshi ukusebenzela wena, usebenzele isizalwana seZimbabwe. Sifundile njalo ukuthi ukube yindoda ehlonitshwayo, ube umuntu ohlonitshwayo, kumele uhlale kumelele iqiniso, hlale uphoxana lezinto zezinjengekorabi. Konke lokhu sikufundile empilweni kababa uDabengwa.
Ye lo ke ngumnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ngomnumzana Dabengwa umuyi. Hayi, silokhu sixolisa siyaphambili. Okwakathesi ke sesilipha yona ingxoxo esayenza lo mnumzana Dabengwa esaphila ke ngomnyaka odluleyo ngemva kokhetho.
Lakathesi ithe isiphuma i-final announcement yevoti, kwatholakala ukuthi uMnangagwa uphumelele kumavoti wamthiya uChamisa ngebanga elilutshwana nje lingatsholutho. Sase saqalisa ukusolela ukuthi yiwo lawa mavoti la asengezelelwe, athatha engezelelwa umnangagwa ukuze athole ithuba lokuthi abe nguye ozaba ngenkokheli yelizwe.
Mamafitshane, kusho ukuthi libona kulobuqilibezeli obenzakalayo?
Kakhulu, sibona engathi kube lobuqilibezela obenziweyo. Mhlawumbe bathe bebona benazelela ukuthi iZANU-PF ithole izihlalo eziningi ePhalamenti, bona bahle baloyisa ukuthi uma kunjalo ithole izihlalo eziningi, abantu bonaba abavotele abantu bezana kumele babe bonke bemvotele Mnangagwa.
Ngesikhangele lona ibandla leZaphu lenze njani kukhetho?
Hayi, ibandla leZaphu lizamile kodwa alisaphumelelanga ngendlela esasinakana ukuthi lizaphumelela ngayo.
Lawo ke ngamazwi kamuyi umnumzana Dumiso Dabengwa esaxoxa laye ke ngomnyaka odluleyo ngemva kokhetho. Ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli John Magufuli wakwele Tanzania osekwethekeleleni ilizwe uthi ulethemba lokuthi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe leZimbabwe eyenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ilakho ukuphumelela. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi umsekeli kasomlomo wedwale lePhalamende uNkosazana Tsitsigezi walile ukuthi amalunga edale aphe inhlonipho umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa ngokuthula komzuzo owodwa. Okwamanje ke esizwe amazwi abalaleli bethu beStudio 7 abasithumele ngeWhatsApp.
Basakazi abahleli njani namhlanje, siyabonga. Yazi zwile impela kukhulunywa ngoba kuDabengwa. Siyabonga ukuthi balila bomndeni ukuthi ayengcwatshwa lamasela lezikliwi lezi ezibulala abantu. Sebeqala ukumhlonipha manje ngoba esetshonile, esaphila ade bengamboni njengomuntu. Namhlanje sebengathi bagijimisa ukuthi ayengcwatshe e-heroes ekhaya yabo le eyamasela lezikliwi. Kuyini okuqakatheke ngabo? Kade bengamhloniphi esaphila, abazange bamenzele lutho, esebenze nzima. Namhlanje sebesithi kufanele ayengcwatshwa e-heroes ekha. Bayenze kahle bomndeni, bala ayengcwatshwa kubo lapho azalwa khona ukuze alale kahle lezihlobo zakhe, lo moya wakhe uphumule kahle. Ngenxa yokuthi athi ungeke uphumule umoya wakhe esiyangcwatshelwa abantu abade vele bengamthandi esaphila, kusukela izwe lakhululekayo bamhlukumeza kuze kube namhlanje. So siyabonga ukuthi abomndeni balile ukuthi ayongcwatshwa le endaweni angayithandi, angazangayithandi la esaphila. Njalo elokucwasa ukukhetha abantu ukuthi laba ngabezano laba abanjani, bese bethi bamnikeza inhlonipho yesizwe engasekho, engasazikhulumeli, wayebengamhloniphanga esaphila. Siyabonga.
Ngiyabingelela ngalesi sikhathi kustudio 7. Wakati nakho ntanda ukubona ngikhulume nje ngodaba leCongress esanda kudlula le. Mnengibonayo usenhliziyweni yami ukuthi kade simbona ngani ilizwe selisiyathutsha. Sesisiya esikhathini esihle ngobana ezikumelelele wesukhangelele kanya sokuyenzakile ubona sekukhethiwe inkokheli so inkokheli sikhethiwele ufanele enze umsebenzi ufanele iwenze ngobana ilizwe lithuthuke alingathuthuki ilizwe kungela nkokheli eqondileyo njalo yinkokheli ekhangelelwe ngabantu njengoku ikhetha abayenza khona so hayi ngibona ngani kuyanjabulisa ngibona ukukhanya phambili lapho siya khona umnyama usufukipama kanti mbezu susiba mlutshwane isiNdebele umnyama susiba mlutshwane so kulokuyikukhanya kule light phakathi komnyama futhi kunxasa kule light phakathi komnyama sungabona laphayalaphana ukuthi into ziyangani wamabonelo wami njalo yikho engikubonayo mani lapho esesisiya khona ngoba la madoda akhona sifunikeza mthusi abantu asebehlonipha loku maphambi kwabantu ukuthi uthiwe izupo yi-50 cents ayiphilisi muntu iphilisi muntu lo fana nokuthi akula nto eyenziweyo ngakathi sabagadayo labo bangaki ngona amakhombi lokhu esiwabona ithutha abantu ngama-$2 emgwaqweni so izupo liyinceda ngani uyahlala 4 hours umelela izupo uyesebenzisa ama-hours amangaki sogijima futhi ukuthi eyilindele uyenze iq ubambe iq futhi uyasebenza ama-hours amangaki 4 hours umelela ibhasi ufike usebenze 2 hours usukhumbula ubuyele ebhasini futhi ngendaba ye-50 cents so abantu sebezikadela amakhombo lawa ama-$2 so a into azimanga kuhle la kodwa ngokufakwa ngokuphumelela kwe-congress yethu leyenziweyo hhayi mna ngibona ukukhanya ngibona ilayithi phambili ukuthi abantu asithembeni asithe siqineni kuthembeni ukubana sokule layithi phambili amadoda asekhethiwe ukufakwa amajongozi adonsayo kusho ukuthi indima siphelile napho
hhayi kunzima impilo inzima mina ngisebenza kwele South Africa igama ngingu-Rapson Mwale bengivakashele ekhaya nje kwensukwane ezedlulileyo ngifike namhlanje ngiphenduke namhlanje ekhaya ngibuye eZimbabwe khonale hhayi kunzima ngoba isinkwa sesikhuphukile sesiyi-$3.50 hhayi kunzima abantu bagcina bengasadla isinkwa yonke into iyakhuphuka nje ngoba silokhu sisizwa amahungahunga okuthi emalangeni lo chovu uzakhuphuka ebe yi-$50 ngoba manje uyidola hhayi sinzima isimo sakithi
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu be-Studio 7 abasithumele wona ngemlayezelo ye-WhatsApp lani lilakho ukusithumezela imlayezelo yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sike sizwe ukuthi u-Ezra Chisas Banda usiphatheleni kusigaba sethu esezomculo. I'm not alone. No bakunzima. Kuzimela ngawe.
Umculo we-house music usukhathazile eMzansi. Ngaba kusemsakazweni endaweni zokuzithokozisa. Kumbe emthobeni ukhala wona lo mdumo. Umfana kaMathe wasuka eZimbabwe wawela uNgolokudela wayapheka lo mculo we-house music.
Igama lami nguZwelihle, ngisaziwa ngu-DJ Zwesta SA ngasemculweni. Isikole engifunde kuso i-primary zami ngiqale ngafunda eManomane eNkayi. Kuneza Pethu Nkulumane amaveni Nkulumane then ngayenza i-secondary eHlangabeza High School eNkayi elevu zami ngasemzingwane High School eSigodini i-university ngiyenzele ngase-University of Fort Hare.
DJ Zwesta SA yena elizwe lokuculakalana akwaziye ukupheka abuye aphawulule uluju kuphela.
Mina ke ngiproducer yonke imihlobo ye house music kanti ngibe khona na ku hip hop. Kuna ama artists amakhulu azophuma lonya engifeature shwe kuwo ngikade ke angikakhuphi ke mna i-album izophuma lonyaka.
Uzipheka kamnandi umfana kamathe abuye asebenze nabanye aramazwi alolongekileyo abonde ahlanganise asikhiphele imratha yengoma.
Kuyirayizi ngisebenze noYasira Bells ongumculi ne-actress edume kakhulu kuleli laseMzansi. And isingle yakhe yakuqala ezophuma lo nyanga ye-hip hop yenziwe him. And then owesibini sengisebenze noMkhwali oyi-award winner ngasezim ohlala ngaseGermany. Ingoma yethu ethi Rafiki yona ingoma ekhula kakhulu ezidumile apha eMzansi.
Kona ukupheka ingoma ze-house akulula. Uzwelihle Mathe uzohambela esikolweni. Phela kukhona abamtshaya ngaphakathi bamenza woba letukuntu wathanda lomculo.
Abantu abangi-inspirishe kakhulu okokuqala ngu-DJ walapha eMzansi, u-DJ Black Coffee. And also ngiyena inspirishe kakhulu ngu-DJ Maporisa oyi-producer. Ingoma zami ke zona zifumanaka kuma-digital downloads kubo Deezer, Spotify, iTunes. Leo tutaimba. Leo tutacheza. Wewe. Namhla siza gita.
Uzwelihle Mathe ophuma khona le komnyama ubambile enkanye owazalwa ukuthi ngu-DJ Zwesta SA usikhathazile eMzansi lomculo wakhe. Bayamthanda ngoba upheka umdumo we-house music ngobunono obukhulu abuye aphakulule kamnandi. Igama lami ngeza Jesus Bada.
Zwesta SA esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje lobexoxa ke lo Ezra Jesus Banda. Singakehlukani ke sikhangele kade silazo lamhlanje izakhamizi zedolobho. Isikhathi sesidliwe ngumangoyi, angisenelisi lokuthi ngiliphe kade silakho. Okungakutsho ukuthi sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye. Okwakathesi ke litshone kahle, libe lelanga elihle. Igama lami nguChris Gandhi.